isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sawubona, sawubonani. Bantu abahle, mthokazi omuhle. Hayi, thina ngaba sibona ukushisa kokugodola kulamalanga. Kodwa kunomoya, ukheli umoya lokuvumoza kanjalo. Bakithi kodwa ngithemba liphephile lapho likhona. Liphephe sibili lifaka ama-mask enu ngendlela yakhona. Sanitizer ugeza izandla ngesipho isepaphila. Ngiyabonga imaliphilile yimumoveni ngwenyedaluka la thanda lonke daluka word 19 sivalo scriptro timafiyela kanangula kunapane kwadupa kwesivalo kulochuma lapha kwadupa kona kondlovu laphana esibangani bakhona abakungwenya njalo malaba odawu bakhona lomncube khona pha seqile egoholo khona isitshela hawu siye khonale entabeni ezinkulu makomo yo verendri uyiseyiseyihamayango hawu siyabonga iy'nhlelo zethu bakithi sizibambele njalo liphephe kuphela izindlala kuphela indlala esibhokile bakithi ibuhlungu hhayi kosiza sibona.
Linjani basakazi labalaleli baka Studio 7. Hayi siyezwa uhulumende lothi ufuna ukubhadala abelungu kanti la lezi zinto abazithathela abantu bezaphu bona bayazibhadala nini? Izaphu yathathelwa izinto zayo kodwa lokho kubhadalwa abanye, waye abanye bebhadalwa abanye bengabhadalwa. Uzama ukuzincengela mnankagwa, akabhadale abantu bezaphu izinto zabo, lokho bekhala ngento zabo but ugijimela ukubhadala okunye okungathi kuqakathekile. Bonke izinto zonke ziqakathekile, akabhadale abantu bezaphu, ahamba ayixolisa futhi ebantwini bemathebheleland.
Salubanani kustudio 7, igama lami ngikanye somoya. Ngicela ukuchaza indlela emphatheke ngayo kabi ngendaba kaTown Clerk le ukuthi aphiwe isitende esingangaba yi-2 acres. Ngibona lokhu kuyinkohlakalo ngoba thina abantukazana izitende siyazithengisela ngemali eningi edurayo o-$8,000 US dollars. Imali esingeke siyikhone leyo, thina sisebenza sihola ama-RTGS ama-runs. Imali engawa siyikhoni kodwa umuntu uyaphiwa nje mahara. Kuthiwa ipackage, ipackage yokwenzana umuntu esebenza. Ngethi uyasebenza akahole imali yakhe azithengele isitendi sakhe. Ngiyabonga.
Salubonani kustudio 7, Nkomazana okhulumayo. Ngithanda ukubingelela endaweni yakithi eNkayi endaweni yaseNtamo enkunzi. Entamo enkunzi yababingelela bonke isigaba sonke. Ngini banjani kwalaphana konkomazana? Liyaphila konkomazana linjani? Kuphuke ngekwasitsha ngithi linjani kwasitsha? Nguvende linjani kona ngapho? Umakhelwane wami lapho usasakhile udawu ngithi njani khonapho? Isigaba sonke sentamo enkunzi ngiyasibingelela. Ngiyabonga unkomazana.
Linjani basakazi baka Studio 7, uPeter okhulumayo Robert. Ngicizelela lokho ngiphinda ngithi lisizame sibili basakazi ukubana lisazise ngomkhathi wezulu. Yikho sikucelayo sibili ngoba isikhathi lesi siqakatheke kakhulu ukubana singalahleke kulimeni. Siyacela sibili lisizamele uhlelwanyana kanye ngeviki ukubana lisi-update ngomkhathi wezulu. Ngijike ngiyele ngibingelele Lexon, Treasure, Nosizo, Sigoletu, Usinini, kanye noNamandezana. Ngithi livuka njani khona ngapho, liziphathe manina, liyekele ukuhamba-hamba, ngoba iCovid iyathatha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.